Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 4 kuMfumfu 2019, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke Ncema zibuye edrobheni, loku improve i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi oye-Water Energy Climate Industry Nexus Washington ungene kulanga lesibili namhlanje koBulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengasihambela ngkhaya, abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhodi mhlakazibani, kabasareport emapholiseni sokumele basihambele ngkhaya, sekungabantu asebekhululeki.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamasigandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi ojongokuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi oweWater Energy Climate Industry Nexus Washington ungene kulanga lesibili lamhlanje. Lomhlangano owenzelwe koBulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labe kansili ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela loludaba ngocweleyo.
Umanjinela wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Simela Dube, uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke Ncema zibuye edrobheni, loku improve i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks, loku kangela ispillage yama-sewerage.
Obambele umeya wakoBulawayo uNkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni uBulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zitshengisele ukuthi siyamthanda uBulawayo, sithi siza improve lapho kufuna ukuthi si-improve khona.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo, i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually, they should take charge of their own destiny.
Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukusizwisisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle, abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor yi-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lozulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo weMTC uNkosazana Thabita Khumalo. Lamanye amalunga lelibandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekutshutshiseni lolu daba. UNkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kaNcwabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa uMantshi uMnumzana Tinashe Tashaya ulahleleli icala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umtshutshisi waletha lolu daba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthenxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngalolu daba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe yezindaba yethu uTaurai Shaba uxoxe lengcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe uMnumzana Godfrey Nyoni.
Honorable Thabita Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengazihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhothi mhlakazi bani kabasareport emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululeki. Uma idale lifuna ukuthi babuye ekhothi bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obatshutshisi bathe sebecele imvumo yokuthi batshutshise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mvumo naleyana. Umanje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwavele beqaliselane bengala mvumo yankona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulomthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu. Yinko sebesithi lapha lathi sesilohlupho sinikane isikhathi sidinge imvumo yankona.
Lo Mnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe. Ubexoxa lentathela izindaba yeStudio 7 uTaura Ishava ekobulawayo. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. UMnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni we-National Cleanup Campaign. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uzulu ukuba yamukele lo mkhankaso we-National Cleanup owasungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo se-cholera le-typhoid kanye nokuqhuqho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esindwendle isiphathela okunenge, isiphathela imikhuhlane eminenge.
UMohati uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazisahambelani lenani labantu asebehlala kulindawo.
I-population isekhulile, so i-sewer system, le-water recirculation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yayimbakhuthaza singale ku-briefing ukuthi bona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer recirculation system, the water recirculation system, ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha nalapha.
Izisebenzi zengathi ezijiyeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo Mohati ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa wezwayo lamhlanje enkundleni ephelandaba stadium lapha abahlabeleli bomculo okholo abakuleli labe South Africa abazahlabelela uZulu emgqotsini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngesonto. Umhlabelelo odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa minyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli umnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi, odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathela izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labodokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi zigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abaluthola kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ibona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kebe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi ilizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone update ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela hayi ayenzi sibini, ngaba sizamele okungcono ngoba ukuthi ufike uthole udokotela engekho kulabo nesi bodwa uze udingisele ukuthi uyenzeni wena u-due for i-operation, hayi kunzima sibini. Ngawo uhulumende angenela ebangezelele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo okunye ukuthi kube ngani kuyatshintsha ngoba hayi sesingapheli ukufa sibili.
Unkosikazi Tendai Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezi zabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuzulu wonke, ikakhulu mina kimi kinje ngiphathekeke ngoba ngiye esibhedlela thotha kuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa ngathesa imali yokuthi ale singithi nzama ngiyezithengela lokho kudla onye okufunakala nje bakuthi khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle, ngizakudlala ndiwami nasendithethe imali yonke ngihamba ngayantshintsha i-forex ngapha kangiyiholi le-forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabe Studio 7 bemanyene labe Media Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Job Skala uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusozelwa falwa phela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinga indlela zokuqeda inkinga ilizwe libhekane laso. Omunye wabatsha abakade bekhona embuthaneni wayizolo umnumzana Leopold Munende uthi okwenzakalayo ukuthi umongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla aphikisayo eshiya phandle ibandla leMDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions. Mbona ingani ukuthi lizwe leli liye phambili? I-MTC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo olwe-legitimacy akula muntu olulalelayo. Yena uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF laye sokufuze evume ukuthi MTC ayibuyi ku-dialogue yayo. So kungangcono ephuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono. Sebebonana ngo-2023 i-dialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthanweni wayizolo umbiko wethulwe ngumnangagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard okusekelwe ngumahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumeni kamnangagwa uyazazi inhlupho ezibhekane lozulu njalo usemizameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolisi ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa umnumzana Thomas Shoko omunye wabakade bekulumbuthano uthe inhlupho eziselizweni azilani lezombusazwe kodwa zimangelwa inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Iningi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehoteleni eMonomotapa Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisisa inkinga leZimbabwe elibhekane lazo abebandla liphikisayo leMDC bekhangele phambili hathi ukube belokhu bekhala ngokuqila ukukhetho lwanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson
Pepe.
Owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko walile ukupha umthethwandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama-title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lendlu. Umphoko ubecele umthethwandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport ukuze aye kwele-South Africa. Kodwa umtshutshisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo aletheswayo. Kodwa umnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele le-passport leyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha likamnumzana Mphoko, umnumzana Zivusiso Ncube.
I-passport ivela ntinge yabo bengazigcinela. I-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo kodwa ama-title deeds akhe hayi cha ngeke bathinte ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana ake ngikufaye ngaleyo ndlela. Akula kuthembana ngakho akafisi babu Mphoko ubana la abantu bebele access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu o-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport hayi kulandaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda ukuthi senze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lomuntu ocabangela ukuthi baba Mphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba Mphoko ukhona aphelizweni 3 months. Lokhe reporter le emapholiseni 3 months indaba lokhe yangenayo lokhe ule form 242 docket asika piwa le trial date. Njola na mshanja asipiwa nga trial date. Wala mapepe so apiweyo. Tinazi ready for a trial. Anytime asika mapepe, siangena senze a trial.
Lo, mnumzana Zivusiso Ncube, igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko. Uxoxa le ntungameli inkomo Studio 7 ekoBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ikhomishini yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission izak ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela iReserve Bank of Zimbabwe leZimbabwe Revenue Authority ZIMRA ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelwano ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokho kwenzakala izak isithi sithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe izak.
Ye, khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane. Ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption, especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe, zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani. Balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe. Ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption, ize fihle i-corruption yalabo, igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra, ifile imali iZimra every month, every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zena lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo izakhi isithi isithole imali edlula i-$100 million.
Layo izakhi kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption, kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona izakhi nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo kumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza, lokho bebacweza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela izakhi, ingasifakelanga sibili ilezi nsuku ezivabho zithi ngama-villageni egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokho sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokho sikuthethe kuzibani sokwenze so. Mhlawumbe imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization, you'll be shocked ukuthi we are talking of ama-billions of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayirecovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitela ngayo njengezakhe. Ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzingela iphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabafakela ama-villageni acacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so. Ngoba lokhu kuyakuyikhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi balamazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.
Lo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxelaye eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo City linqobe ele Talent Vision nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alwisa ukungena esigabeni saphezulu esePremier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Abafana bebulawayo City bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayedlala kwisigaba seCastlelaka Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla, ngoba impumela yomdlalo wanamhla ibachiye bechiywa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane eleTalent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo City ngumelikhaya moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leTalent Vision lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo City lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu leTalent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu, kuthi elebulawayo City selidlale engamashumi amabili lambili. Kodwa umqeqeshi webulawayo City uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwane akubabeki esimeni esingcono kule qembu leTalent Vision.
Ya impumela le ichukuthi iskemon kodwa wena bavele bapambili ngoba le game inendi le asikayidlali sithi singakayidlali njalo ba leader la nge goal difference so okwakathesi siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile
iqembu le talent vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Banda etshengiswe ikhasi yelombala obomvu ngihlandla lakuqala lomdlalo loba kunjalo umqeqeshi weqembu le talent vision uMkhuphali Mazuku uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo yokuba yikho benqotshiwe njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa
ayikho kwenza ukuthi irace ibe mnandi siyakujabulela khona lokhu ukuthi oyabe winile uyabe wine kungasikuthi kulula kodwa ekuyine nzima okuyinto kwankhona asingeke sikhale ngosokwenzakele kwenzakele
emdlalweni olandelwe yilo webulawayo sithi le-Talent Vision iqembu leBhoso 90 elinqobe leBinga Pirates nge-3-1 njalo abahlehlele iqembu leBhoso nguDalubuhle Dlodlo yena ohlohle kabili kanye loDominic Tejaricha kweminye imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngomgqibelo iqembu le-Indlovu yanyathela elizadlala leMossi Rovers ngasekhumalo Barracks ngehola le-10 lambili emini ukuthi iqembu le-Toronto elizanqikelana lele-Arnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yabonke kuhlelo Waza Friday namhlanje wezwa Chisa Spanda we Studio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kaMasikandi likobulawayo elihamba ngegama lokuthi ojongokuhle lona elimelwe nguVeki Themba Ndlovu.
Umdumo wabo Masikandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika. Abafana bakuthi zethu nqana babo bathi ngeke basalele kulumculo. Bethemba Ndlovu udabuka ehlobela ehamba leqembu labo Jongokuhle.
Jongokuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016. Amajaha amathathu agoqela mina lo okhuluma wabekuThemba Ndlovu lo Bhamuza omdumisi Nkala kanye lo Thiyambusho busahlangana nje amadoda la lawe amadibili lawa edlala nje iziginci ezincane umuyo lo vele wasevele egoli umdumisi Nkala sahlangana nje lo Thiyambusho ko sabumba leli qembu sihlangene lami nje ngisafunda nje udlala ibhesi kaMasikandi
Ezomculo bona basiqale bebancane becula isichathamiya abanye bayithi imbube
sonke sozahlangana vele kuyichathamiya zodwa so uMasikandi yena vele moya ngaphakathi kwami kakhulu ngingazi abanye labo kodwa labo sathi sihlangana nje into leyahle yahlangana vele kwaba into eyi-1 kwaba isitini lodaka wonke umuntu yokuhwabitha lokhu sithi masibambisana sithi sizwe into yankhona iyavuma sithi siyathi sizwe into yankhona iyavuma kwavele kwasingena nje ngaphakathi sajayela ukukwenza lokhu
Ojongokuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka-2017 baliphakulela uZulu ngo-2018 lona ke liyachisa bakwethu
i-album leli lengoma ezingu-8 ele title ye album ethi amahlolanyama cause le album salenza laba ngaphansi kwe team yezwe lonke iHighlander ey team esasazi ubana ithandwa ngabantu bonke njengoba siphuze ukuqala sesibona sibona singemva kwesikhathi sasithi ungcono madoda sidlalele le team yethu yezwe esithanda kangaka
Isikhathi silomona sesidliwe ngumangoye uthini ke kubalaleli ungakahambi mfana kaNdlovu
sesicela ngani lingasichaza ngalokho elilakho lathi sithuthukise indawo yakithi le indawo yakithi umthwakazi sibambe lunye sincedisane umculo wethu abakobulawayo liyawuthola iArt Gallery thina yasithola kuFacebook umuntu ojonge ukuthi uzosithola kuFacebook siyabonga abalaleli
ojonge ukuhle baliphekela umculo kaMasikandi bekobulawayo umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulesi suku yibe besilabo kuhlelo hoza hoza Friday nibe nempela sonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Chisasibane.
Siyabonga Ezra olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.